Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuLwezi 2018 ngintungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi batshengisele eHarare namuhla. Umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwa emafonini ayisekelwa lidola leMelika njengalokho kumele kwenzakale usudale inkulumo. Uwaza Friday silo Sheckman mkhotshi olwayehamba leqembu lakhe leKwese Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla besithi bafuna uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Kubika uMavis Gama.
Bebehlabela ingoma ezigcwele usizi lapho ababalisi laba befola besuka eAfrica Unity Square belubhekise emahofisini awePismas lapho abachiye khona incwadi yezikhalazo eyamukelwe ngumnumzana Arthur Choga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunkampani le. Basuke lapho beqonde emahofisini wogatsha lwezemali behlabela ingoma zokusola uhulumende bembeka umlando unganakekeli izisebenzi engachiyananga lokamnumzana Robert Mugabe. Iziphathamandla zogatsha lwezemali zihle zabaleka emveni kokubezwa besiza behlabela, kodwa bakade befola laba bamukelwe kuhle emahofisini ogatsha lwezisebenzi lapho bafike bachiya incwadi yabo yezikhalazo kumncedisi kamphathintambo unkosazana Victoria Sgauke obaphathe ngendlela encomekayo. Omunye wabaphatheke kulokhu kufola ngumnumzana Tawanda Zimba obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo uPTUZ yena ke ulandisa ngokubafuqileyo ukuthatha leli nyathelo.
Christmas iyasikundezela ngokuthi ngoba singahamba ezibhedleleni kungabe ngela mithi kuyabe babe befuna ama-US thina ama-US asiwatholi ngoba thina sibhadalwa ngebhondi bona bayafuna ngama-US. Ihulumende kayisibhadalelayo ngama-US ngoba thina imali abasinika yona asiyakhwani lutho.
Usole kakhulu inyathelo elithethwe ngabaphathi zikolo ukubiza imihlangano lababalisi yesiphangiphangi ngenjongo yokubavimba ukuyaphatheka kulokhu kufola.
Siyabe sifuna uhulumende ekhangele ababalisi ngoba imisebenzi eyenziwa ababalisi imisebenzi emikhulu kakhulu. Kakhangele the way abasebenza ngayo imali abasinika yona.
Okugcizelelwe ngumnumzana Abiot Moyo unobhala okhangele ababalisi abakhubazekileyo ku-PTUZ.
Iproblem yikuthi singahamba sifuna ukulatshwa bafuna imali ama-USA ama-Medical Aid Society ukuthi abafuni ngoba akababhatali. So sinacela i-government layo i-PSMAS ukuthi babhatale.
Akaboni umoyo kungakho ethi yena labanye ababalisi abanjengaye bekhala ngosekusenziwa ngabe Christmas ukufuna inhlawulo ngedola leMelika kungakho befuna uhulumende akhangelisise udaba lwemali abayiholayo.
Cela uhulumende ukuthi bakhweze iholo ukuthi basinike ama-US ngoba everything bafuna ama-US. Ama-tablets bafuna ama-US. Nxa uvakatshela udokotela bafuna i-US. Thina asila.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kokuba ababalisi abafundisa emaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, labo bephatheke kuhlelo lokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili. Inkokheli ye-ARTUZ le ithi kubone kufanele ukuthatha lelo nyathelo ukuze uhulumende abangezelele iholo lokubaphatha ngcono. Abafole lamhla bekhatshwe ngabasesipholiseni abe-PTUZ laba bebeqhinqa izililo sikhathi sonke lapho befika emahofisini kahulumende abalisa olwezimali kanye lolwezisebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumeVisi Gama. Umsakazo wakho we-VOA umanyane labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezibathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Wanda, mhlaka 26 Lwezi. Lufane, mhlaka 28 Lwezi. Sisune, ngakontutuzi ya Thunqa. Obulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPractice Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abaphathi ntambo bakahulumende kanye labagcinisa isihlalo bamakomiti edale lephalamende vethule imbono yabo etshiyeneyo namuhla kobulawayo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi. Umnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezemfundo yaphezulu kuleli dale usichazisele okunengi okuhlafunwe kulomhlangano.
Umhlangano lo ube yimpumela enhle uhambe kuhle loba nje kungakapheli isikhathi kuyaphela kusasa. Lihlelo olunika ithuba ukuthi ama-members of parliament ikakhulu sisebenza kuma-committees ethu atshiyeneyo sibuye sizokwethula Phakathi kwabanye bonke abangahlali kwamanye amakomiti amanye ama MPs ama senator njalo phakathi phambi kwama ministers okuvela ebantwini esikuthi khona esakuthola ngesikhathi se-consultation lapho sasihamba khona sisiyaxoxisana labantu njalo lezihlanganiso ezijene esingakubiza sithi ngama-stakeholder.
Kukhona ongathi bekuludaba egudwini lamuhla kumbe okubone kumqoka?
Okwakuqala mhlawumbe ngingakhuluma-ke ngezinto ezimbili. Bekukhona okunyade bephonga ukunika nje kungaqali njalo okunye bephonga ukuthatha izinto ezomnyaka ophelileyo kutshengisa ukuthi ama-ministries abengenzanga umsebenzi kodwa amakomiti akwanisile ukuthi ekuthathe khonokho. Nginganika-ke umzekeliso ngithi mina ngihlala kukomiti ye-higher education. Okunye-ke okuphumileyo sokunikwa i-report ngu-chairperson we-committee yikuthi-ke kule mali kade sibuza ekade iphume kuthiwele imali yiyo imali eholwa ngama-minister labo-permanent secretary kodwa-ke nxa sikhangela imali leyo kukhanya bekuyimali eningi. Bese sibuza ukuthi no imali leyo kanti ingaba ningi okungabe ebantwini abalutshwana kangaka. Kwasekuphuma-ke ukuthi hhayi okunye kula ma-minister lama-permanent secretary asebaphumayo bahamba kwamanye amanye ama-ministries kodwa imali yabo ilokhu ithathwa kumbe ilokhu ithengiswa ilokhu ikhona kuyena leyo iminister. Sasesibona kuyingozi ngoba kakuselaqiniso ukuthi eyingxenye kungenzakala ukuthi umuntu lokhu asasebenzi kodwa lokhu ehola kumbe umuntu usehola kabili. Bese kubuya-ke kunye ukuthi ama-ministries siyananzela ukuthi ayazama ekusebenzeni kwawo amanye alamakhampani angaphansi kwawo kodwa bese sesikukhangela ukuthi imali le iyabe lokhu iqhubeka kubhajethwa kucelwa imali ukuthi sinike amakhampani lawa kodwa singakukhangela wona amakhampani lawa ukuthi singacubulungisa ukuthi kuyini akulethayo uzathola ukuthi kabula. So ngokunye-ke okukhulumileyo ukuthi ama-MPs kumbe ama-committees akunike ngoba yiwone kakhulu ukuthi ngesikhathi esilandelayo kasoze sikuthathe lula-ke kakhulu njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke ama-minister nxa kade bekuthatha lula umsebenzi we-parliament hhayi kathe simbone ngani lapho sekuzenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Umnumzana James Sithole umela eMakhokhova edalele ePhalamende njalo ulilunga lekomiti ye-higher education kuleli dale. Sixoxela ekobulawayo. Umbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank ukuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. UMangoska utshele umhlangano obusenziwa kobulawayo ohlaziya uluhlu lwendleko kahulumende olomnyaka ozayo ukuthi uZulu lamalunga edalele ePhalamende kabazwisisi imbangela yokusilela kwemali elizweni. Yikho nje bekhuthaza ukwesulwa kwemali yama-RTGS lama-bond notes. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezibalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube engakatholi lesi sikhundla zithi imali yohlobo lwamabhondi yiyo enza kube lobunzima elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Oqala kusitshengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma-RTGS le mali yethu ekuma-bond sokuobala kathesi ukuthi ayilingani le US dollar. Okwesibili kusitshengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu abamankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye kokuphekisa lokunjalo uzathola esukuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu malanga ngamalanga yinto ezinye eziyabe zithengwe ngaphandle. Yikho-ke okungango ukuthi nxa imali leyi ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyi kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho-ke nxa ungafuna ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona njalo lokuthi sokuobala ukuthi ama RTGS ethu lawa asukela kuma bond alingani le US dollar
manje lona udaba lokubana unama bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisodubo njalo ayasebenza ukubona njani
yeah ukusebenze ngabe sebenza kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi be yekwanisa ukwenza sithi thina iku restocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthini imali evele isebenza yangikhona yona le esithi thini iyasebenza iyabe ingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza okobugwelegwele kuphela yikho ke luhlupho lona lolo
kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathi ntambo wezemali ukubana axoxisane lozulu engakethuli ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo ubona njani ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho
ukuxoxa lo ongaxoxisane lozulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo yikho ke ngokunjalo ibhajethi le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempila kahle sithi thina ihealth senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze energy uzathola ukuthi amagetsi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe njalo imali yethu ebhadalwa langabantu bakithi kayisoziyenele ukuthi ithenge imali yangaphandle yikho ke ungafuna ukukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhonomi azisoze ziphathiseke
umnumzana Richard Mahomva yingcwethi ecubungula ezenotho
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
So kulamhlanje sikhangela izikhalazo zababalisi abatshengisele eHarare lamhlanje besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kudubuke amabhomba abethiwe ezimoteni ezintathu esigodlweni seMogadishu eSomalia lamhlanje ekuseni abulala abantu abangamashumi amabili lantathu kulondoda ovuke ubhova wagwaza abantu abambalwa wabulala oyedwa esigodlweni seAustralia iMelbourne lamhlanje ekuseni kwezemidlalo lamhlanje imidlalo ye-Premier Soccer League kulimpela viki idedela umdlalo we-final wenkezo yeChibuku Super Cup wona ozaqhutshelwa enkundleni yegibho ukusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leRBC uMakharisen uthi iqembu lakhe lisenkingeni ngoba umdlalo wefinali yomncintiswano lonyaka wenkezo yeChibuku uqhutshelwa enkundleni yegibho okulikhaya liqembu babadlala lalo eletriangle.
Sizadlalela enkundleni yegibho okuyinto eyenza singene kulo mdlalo iqembu letriangle lisibambe esidukwini ngoba kulikhaya labo. Ziningi iinkundla besingadlalela kuzo ezibalisa eMandaba kumbe eBarber Fields yikho. Ngokubona kwami sivele sifana labantu ababhekane lomqanso kodwa sizabona lapho kuzawela khona induku loxakuxaku.
UHarrison utshele intatheli zindaba ukuba inkinga ebhekane leqembu lakhe ukuba kula ndawo yokuhlala endaweni yetriangle okutsho ukuba kuzamele belale edolobheni lasemaswingu bese besiya etriangle zebelanda umdlalo. Iqembu leRBCT okuyilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleCape United nge-2-1 kwisigaba se-semifinal lo nyaka ngokwesine ukuba iqembu leRBCT lifinyelele kufinali inkezo yeChibuku njalo yile liphakamisela ngomnyaka ka-2015. Iqembu leTriangle lona lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1 kwisigaba se-semifinal. Iqembu elizanqoba kufinali yalo nyaka lizathola umvuzo wenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Kumidlalo yalo nyaka yesigaba seCasilaga Premier Soccer League iqembu leHarare City linqobe letriangle nge-1 kanya emdlalweni wakuqala odlalelwe esikhundlweni iHarare. Kwathi owesibili odlalelwe enkundleni yegibho uphele ezingutshikilo bhanqa 1-1. Iqembu elizanqotshwa lona lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Ngaphandle kweqembu leHarare City amanye amaqembu asekaphakamisa inkezo yeChibuku selokhu umncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngabalisa leFC Platinum lona elinqobe ngo-2014 kanye lelenkezo yePlatinum lona elinqobe ngo-2016. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silo Shakeman mkhosi olwaye hamba leqembu lakhe leGwese Super Sounds bephethe idlalate labo elilesihloko esithi iSMS. Lidlalate leGwese Super Sounds elesithupha njalo lilengoma eziyisikhombisa. Leli qembu liqale ukuhlabela ngomnyaka ka-2009 njalo lacindezela idlalate lalo lakuqala ngo-2010. Kusukela lapho alikaze libheke emuva. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Valandeli Vulani kanye lale ethi Isindaba Phenduli. Yinikele Isindaba Phenduli. Umkhokeli weGwese uShakeman Mkhutshulwa ogama lakhe lokuzalwa nguShepherd Vundla uyachasisa.
Lapha ngubaba owathi ma ebikelwa ukuthi usemotshile usekhulelise umuntu wayala wathi isisu aso sakhe ngoba ebalekela isapoti. Umntwana wakhula ngale sekhuliswa ngumalume nomama. Uthe umntwana sekhulile laye ubaba isimo sesimshayile wajika ekhaya. Uthe ma esejika ekhaya thola ukuthi umntwana usesebenza kahle kakhulu.
Kulale njalo ethi abenza okuhle ehaya abantu abachiyeneyo abenza imisebenzi ebukekayo emphakathini abagoqela insizwa yaseJuchume uDifa Dube.
Oh,
uDifa waChapidube, sinobaba uShannon, sinobaba uBhula Zabhula naye futhi efumawazi kuChichi, sinobaba uJona Ndlovu enyabana. Laba abantu laba engikhuluma ngabo lapha mabe kubona uDonsa Nzima baba naso isihelo.
Litholakala ngapi idlalate mkhuchulo?
Mabe seGoli ngetholakala ku 0732693582. Kanti njalo ngikhona futhi ku Facebook, uyangena nje ku Facebook ucheke uShetland Mkhuchulo.
Nempela imisebenzi emihle iyabukwa. Qhubekani ke ngemsebenzi yenu boDiva Dube, oJona Ndlovu labanye njengokutsho kwabafana beGwese. Super Sounds besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje besabela ke kamnandi. Singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele esitaladeni seHarare namuhla bekhonona ngeholo, njalo besithi uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Umbiko kasibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika soludale inkulumo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Yalibonga ngokulandela. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.